Udaba lulotshwe nguMalehiso Mwando ekobulawayo eZimbabwe. Ukuselelwa kwamandla egetsi kungaba sokusemaphethelweni ngemva kohulumende ekhangelele ukwakha izitishi zamandla kagetsi avela elangeni kanye lavela kusavunguzane. Izitishi ezintathu zizakhiwa endaweni ezahlukeneyo elizweni, njalo lumsebenzi ukhangelele ukuthatha inyanga ezingelitshumi laficaminemibili. Ugatsha lukahulumende olubona ngokuhanjiswa kwamagetsi luthi uhlelo lolu kudinga imali engamadola ezigidi ezingamakhulu ayisikhombisa namatshumi amahlanu, njalo kuzakhiwa kundawo efika amahekthe angamakhulu amabili. Kodwa njengezinye inhlelo uhulumende azibike ngemva kokhetho lomnyaka odlulileyo, akwaziwa ukuthi imali le izavela nga. UMnumzana Mnyati Mthezo, ongumsekeli kamphathintambo obona ngokuhanjiswa kwamagetsi, utshele iphalamende ukuthi uhlelo lolu luzengeza amandla kagetsi elizweni lonke nge-300 megawatts, njalo uhulumende ekhangelele ukwakha amapulazi lapho okuzadonswa khona amandla avela kusavunguzane. Le kuyindlela yokwehlisa amandla avela emanzini kumadamu afana ne-Kariba. Loba uMthezo esithi uhlelo lolu ludinga imali eminingi, azange watsho ukuthi imali le izavela ngaphi. Ngomnyaka ophelileyo, inhlanganiso ye-International Rivers, yona esebenza ukuvikela amadamu emhlabeni wonke, yakhipha umbiko othi amazwe angasemzansi we-Afrika asengozini yokusebenzisa amandla kagetsi avela emadamu kuphela ngenxa yokuguquka komkhathi. Inhlanganiso le ithi lapho izulu elinayo liphansi, amanzi angena emadamu lawo ayehla. Ugatsha olubona ngamagetsi kule Zimbabwe luthi ilizwe kumele lithole amagetsi afika ku-2200 megawatts, kodwa ilizwe lehluleka ukwenza amagetsi la. Yonke lapho okuvela khona amandla kagetsi enziwa ngamalahle, umsebenzi uhleli umi nje ngokusilela kwemali nemitshina emidala. Kodwa ugatsha lweZimbabwe Power Company luthi lukhangelele ukwengeza amagetsi avela lapha ewonke. Loba lokhu kunakho ukungeza amandla kagetsi elizweni, lapho kuzavela khona imali yokwenza umsebenzi lo awukwaziwa. Isiphathamandla esibona ngezimali kweleZimbabwe, uMnumzana Patrick Chinamasa, uthi malutshwane amazwe azimisele ukuphathisa eleZimbabwe ngemali, njalo esithi amandla kagetsi yiyo yodwa indlela ezaphathisa ukuthuthukisa umnotho welizwe. Incwadi zithi eleZimbabwe lehluleke ukuthola imali evela kwamanye amazwe ngoba inhlelo zikahulumende zingaziwa ukuthi zime ngaphi. Ezinye izindawo zelizwe zilokhu zingela madamu amatsha kusukela ilizwe lithola uzibuse ngomnyaka ka-1980. Loba nje inani labantu elizweni lisiya liqansa. Ukuselelwa kwamandla kagetsi sokuphazamise ingatha zomnotho welizwe ezehlukeneyo, abalimi besithi sebelahlekelwe yimali eningi, abagcine inkukhu besithi amaqanda ayabola lapho kungena magetsi. Ukuselelwa kwamagetsi sokubangele njalo ukuvala kwamafemu koBulawayo. Amakampani eChina asefake imali yokwakha emadamu. Idamu leKariba selithole imali efika izigidi ezingamakhulu amathathu lamatshumi amabili, njalo enye imali efika inkulungwane ezilikhulu lamatshumi amabili isiya kudamu likagwayi loShangani. Kodwa awukatshiwo ukuthi imali yamandla kagetsi avela elangeni kumbe usavunguzane izavela ngaphi. Inhlanganiso yabalimi eZimbabwe Farmers Union ithi amalunga ayo athi kalamali yokuthenga imitshina yamandla kagetsi avela elangeni. UMnumzana Dinai Futhe, ongumlimi eGweru, uthi bemukele ngazombili imbiko ethi uhulumende uphakathi kwenhlelo zokudonsa amandla kagetsi avela elangeni. Uthi uma ilizwe lizalungisisa ingatha zokulima, kuqakathekile ukuthi amandla kagetsi ahlale ekhona. Wengeza esithi abalimi abalayo imali yokuthenga amagetsi la. Inhlanganiso ye-African Development Bank iphathisa amazwe e-Afrika ukuthola ezinye indlela zokudonsa amagetsi. Kodwa inhlelo lezi kazikafiki kweleZimbabwe, yona elokhu isebenzisa amandla kagetsi avela emadamu. Kodwa inhlanganiso le isiphathise eleZimbabwe ukuthi lithuthukise amadamu avele ekhona. EleZimbabwe lisebenza ndawonye lenkampani yaseChina ukwakha isitishi samagetsi kweleLupane. Amagetsi la alamandla alesilinganiso se-300 megawatts ngemali njalo ifika kumadola izinkulungwane ezifika amakhulu amabili. UMnumzana Nathan Dube, owesikolo semfundo yaphezulu e-National University of Science and Technology koBulawayo, uthi uhulumende kumele athole imali kuqala ukuze inhlelo lezi ziphumelele, ngoba uvele kusaziwa ukuthi ukusilelwa kwamandla kagetsi kuphazamise kakhulu inotho yelizwe. Uthi uthi amandla avela elangeni kanye lakusavunguzane yikho nje okuzavusa umnotho welizwe. Ngingumantu ayethumwando ngilipha udaba lolu ngikobulawayo kwelezi